indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njengabule enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani aselebifunyanwe lile gciwane le COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuye kodwa lami la ukona umumo wabantu ukumenja besibuyele emuva singathintani yebo nayo imkhuhlane ishawisako kodwa okufanele lapho kufanele seliyaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Isibhedlela sekhansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kodwa lingabuye sonke, sizabanika amaphilisi webuyengiza kwamafika amabili. Linto vele isenzakala izinga emakhaya, but thina lapho koBulawayo besithi umuntu labuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested, that hayi ukuthi angabuya ngemva kwamafika amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767. Asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele China ekupheleni kwanyakenye. Selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane, 40,000. Elemelika, Italy leSpain, yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. EleZimbabwe inani elibikwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthoba minwembili lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gciwane. Amazwe amaningi omhlaba asesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxhokozela okukhulu namhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezivalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona etholakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze kwengathelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi sesiBiskop North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengela kudla.
Namhlanje impuphu sibuyi kodwa la ndawo kono mumo wabantu dokumenta. Esibuyele emuva singathintani. Yebo naye umkhuhlane sawesapho. Kodwa okufanele lakho kufanele phela yaphila sisi. Impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezitolo ezithengisa ukudla azingavala. Azingene ezitolo zibe ziningi. Impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisi ukuzithenga. Laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand. Imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Daloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe biza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo samakilogram alithumi i 10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Pretty Ndlovu yethesa amapholisa umlando oqilibezela lapho kuthe kwaba le mpuphu. I-Studio 7 la izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili ukuyathenga impuphu.
Ngoba izabuya kumfoko wami abantu abazathenga kuza uzabona bebegqoka amakepesi
begqoka amayifoni
ngamapholisa abazathenga amayifoni thina abantu esingasobakhazobafasa ongaswani le polisi uzakayena uzipeyintele layini bona bazake belokho bengena phela abantu bengena bephuma bengena ilona khona uzama khona lapha kungene useni kuzekekhaya uhayitha sokuntangabantu imagine ukuthi kuhamba njani then on top of that sense athi ngizama ukuthi akhona uzothola 250 rand
kusenja lwezizalwane zakule Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba namhlanje zisetheswa umlandu wokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantshi uthe baphenduka emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcinwe entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Mnumzana Ponyathi uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele ezisiphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Isibhedlela sekansili yakobulawayo eStonebrook Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani yamathathu akobulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelele ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yethuthuka Matabeleland Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyebulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagesi awelanga awesola okusuke kwenkampani ye-Chloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matabeleland Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise lamhlanje lapha eThornycroft Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta mealmeal and also matemba porridge and biscuits rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. Our donation costs about 112 US dollars.
Ukhansila ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole namhlanje.
Eh ama donations la esiwatholileyo eThonkhulu to ama patients lobulawayo yonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyathengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi unxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile yedolobho lakobulawayo uDokotela Khulamo Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legcikwane leCOVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, is the situation here to vele we've been working with about 60% of people in post according to the establishment. So basically teams we basically been unstaffed I think for a while because of the freeze, and we're in the process of trying to recruit around to come and work within a council. So as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at umuntu ikwaqala khona nxa ifuna ama immunization elezilo nje ufuna ukubhandishwa amama bafuna ukubeletha, the simple things, right? Even umuntu engabona esibedlela ema central hospitals nxa sothwa ahambe for continuation simcheck iBP, simcheck isukela, yikho thina sikwenza. It's known as primary health care, and it don't prove you know why it's also been offering the more or less the same thing but more for go inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately it so happened ukuthi maybe kube ne ama central hospitals ngoba thina normally nxa singabona umuntu for the simple cases nxa engakungaba lama complications ongaba into esingathi inzima ukwelapha siyam refer ukuthi ayebona esibhedlela, right? So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we've tried to do thina ema clinics ethu njengoba bezisevalile thina lathi besifuna ukuthi sizame ukuthi senze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabi imitheli. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa, laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi babegqoke amamask ukuze unesi laye njani avikeleke angatholi umkhuhlane ofana lokukhwehlela. Kulabantu ababuya regularly bezothola ama-reviews up. Thina into esesiyenza kathesi wena nxa singakubona la mhla sikubona ukuthi hayi wena uyagula, sikunika i-treatment kulokuthi sithi uya ngemva kwe-3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usizwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke ekliniki sesizakutshela ukuthi hayi ungabuya ekliniki sesibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyavikela ukuthi abantu bengabuyi kaningi ningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi TB besenza lokuthiwa i-directly observed treatment short course. Ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi la nawe iTB. Laba babebuya nsuku zonke sesithi hayi kuze bengabuye nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le nto vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapha abantu vele bahlala duzane namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamaviki amabili. Kuzoba lalaba babe-TB besibanika amaphilisi for 1 month. For 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month. Kuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngezinye indlela zokuzama ukuthi ikliniki ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje. Saqala sikule mbuzo eminingi-ningi esimbuza yena, simhlekiwe, simhlekiwe i-temperature, simhlekiwe. Konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi esekliniki. So kathesi ngalawo maviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi engaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthi kule nkinga mhlobo bani. Then nxa sesenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenze kanjani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo labo mama ababelethayo abazithweleyo yabanga babele silabana babe sithola labana umthetho kathi sithi kufanele kusuze bebuye ka 8 kuthi antenatal care focus antenatal care fanele bebuye ka 8 bengakabele labo labana sithi hayi kungcono kathi sibengabuye ka 1 abe sihlalele ngkhaya sizincane ngaba le problems yikho azasifonela khona bese buye clinic so izindlela bese zama ngazo ukuthi njani singagcwalise eclinic sizama ukuthi se reduce i congestion ema clinics
isibhedlela se Thorngrove Hospital isolation ward silakho ukugcina izigulane ezilichumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempila kahle ukuzivikela ekutheleleni leligcikwane Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCovid-19 abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelise ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kwinkulungwane ezidlula amakhulu amabili 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho uZulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze. Okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi ke kwele South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye labasekhaya.
Ya i-rebuild iyencedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So, yeah, so ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide isenje. Like izolo siprovide omunye single mom, simprovide le-cooker, le-washing machine, le-tumble dryer, le-umgani, le-mbiza. Tamaduve then omunye ubhuti la ekade owayi-homeless fund place we provided the sofa, the bed, the TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba abaphathileyo ngabelungu bala. Usingo mama ube ngumSouth African omuvele la, then ubaba lana ube ngwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe yaphi?
It's international.
Ekhaya ke Zimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, ukuncedisa isikolo, ukuncedisa intandane.
Lincedisa ziphi izigaba?
Ubathethi sengcisa kubulawayo sincedisele ezinaphi ngoba ezinaphi izile njengakhulela khona ngazalele kobulawa ngasuka sesemncane sisiyahlalela ubhani so elubhani ezinaphi isigaba sakhona akula muntu osinakayo ngitsho lezinkonzo akula zinkonzo bengicabanga ngakho la mthi ukuthi akula zinkonzo ngoba abantu bebabebonga ukuthi akula muntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akula sibhedlele eduze abantu nxa besuke ubhani ngale baye eSt Luke's and far away.
Manje uncedo eliphathisa ngalo liluthatha ngaphi?
Esimthatha khona pe Britain ngoba i-internet ilokhu vele i-rebuild iqayisa lapho abantu ba donate as a charity where we every day we donate like kusasa someone has donated a microwave and then we pass it. So now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube ukudla abantu balapha eBritain.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecangweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo. Abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama lami Ambrose Dube, ngiphuma egabeni saseCholocho. Ye umkhuhlane we-corona siwuzwile ukuthi kule-corona ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya. Kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo, impahla zingafa zisifayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabela ngasihambe ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa yelusile inkomo ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usuwambile usubhula lowo mkhuhlane. Kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela umkhuhlane lo siwubona uyakuloko usincindezela usibisele emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days impahla sizahamba njani lazo kwakuthiwa hayi thina siyahamba siyayelusa. Ngobekweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlule singakazi ukuthi kanti bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo. Kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo akuthi ngawo uhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imikhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela. Hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithi ncenge ngumkhuhlane wabantu abalemali bodwa thina njengoba singela mali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisi. Hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini.
Okhulumayo nguNomalanga Moyo, ngikhuluma ngiselupane. Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esiwuzwayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane lo we-corona vele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi nje eminye imikhuhlane njengabo elephantisi bayake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lo kuthiwa corona vele kasazi lutho, singafela nje emnyameni. Sizwa kuphela ukuthi umuntu kagezi izandla, umuntu kanathama lemoni. Ukuthi kuvikelwani njani sizathiwa corona, ukuthi sichathisele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho. Ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki, ngithe ngifika khona kulapha kenjhayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unesi esithi labomahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ubekubuza ukuthi udingani. Ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi sizathi abasifunayo bona. Bekunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini.
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngigciwane le-coronavirus. Kwezemidlalo, inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wengoqo odlalela iqembu le-Aston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usithwa lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu le-Aston Villa odlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uMavelas Nakamba, njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcinisihlalo walenhlanganiso u-Anthony Nakamba ungiyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
Academy, you are saying it, mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that I'm underprivileged this school or land. That's what he said. So, maybe in a short time, we can introduce the academy. This school, most of my family is underprivileged.
Inhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees, kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisa esakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisa ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi esiyingubo esitholakala elokitshini lasenjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungisinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela elenjube Sundowns kanye leHighlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League engumfana omncane waleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kwelengilandi uNakamba uke wadlala emazweni abalisayo leFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Emachi, isokuphela seplayer yami lesi, mina ngiyayisapota kodwa. Ngiyazi bafethu ukuthi ngangincane, mina ngincene ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Count the empty.
Count the empty.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empty.
Count the empty.
Asibuzeni bafethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngikuzile ngiyayishaya ingoma. Ngiyishaya ingoma.
Shine, Hoyina, gopele chwane nguze jani. Hoyina, gopele chwane nguze jani.
Mwanzele na mwenye muzi futi ono chwala. Amina, yovele chwale nguze jani. Amina, yovele chwale nguze jani.
Mwanzele na mwenye ono chwala. Hoyina,
Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases Lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akubulawayo lokuphathisa kuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPrasidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.